Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 ngoNtulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo, khona sike sazama ukuxhumana labo ngokwecingo, kodwa ke phezu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal, kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini.
Ibandla lesisi lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya.
Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty yezani, ekhulume sobala amabandla wonke, akhulume sobala ukuthi udlama lulungana.
Amapolisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutodi icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzana Business Center ngeviki edluleyo.
Umqando lo uchaye iregion, ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu. Yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyonto ebijayelekile.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi lukhuthaza uZulu ukuthi ahlale lapho okukhudumala khona, ngoba umqando okhona ulobungozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Umkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele usunxuse abafuna ukuyavota ekhaya ukuthi babhalise imininingwane yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trustin Love ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi siyabonga. Njengebandla thina le-CCC ngapha eMzantsi Afrika siyathokoza, siyakwamukela, siyamukela usizo elivela elikhulunywe ngumongameli we-EFF. Kodwa ke phela kunengi esibhekayo kuqala ngapha njengabantu abakhokhela abantu. Bheke nobungozi, azibhekanga ubuhle kuphela, bheke nobungozi obungahle buyehlele abantu mhlawumbe uma sebathuthwa yiwo lawa amabhasi. Wasonke phela kwaziwe ukuthi kona uhulumende kababa uMnangagwa awuze ukujabulele ukuthi kube nabantu abazophuma ngapha ngobuningi bayovota, ngoba kwaziwe ukuthi kona iningi labantu bethu abasoze bavotele izana. So kungenzeka mhlawumbe kube nokwesabisa abantu bethu babe ngama-victims izana. So konke lokho kodwa-ke siyakuhlela, sibhizi nakho, sisazobona ukuthi sizokuhambisa njani.
Ubona bebaningi na abafuna ukuthi bayevota abangela ndlela yokuhamba ngayo ekhaya?
Yebo, baningi abantu, baningi kakhulu abantu abarejistile abakhona la eMzansi abafuna ukuyovota abangelayo indlela yokuhamba, abadingi transport. Kodwa phela kunokusaba abantu balovalo futhi lokuthi bona lawa amabhasi angabe azobahambisa kuhle na. Okudingekayo ukuthi kuhlelwe ngendlela ezokwenza ukuthi kungabi nokwethuselwa, kungabi nokusatshisa, kungabi kungatholakali nje kuneyigameko ezingekho zinhle endleleni ekuhambeni.
Like lakhulumisana na lebandla le-EFF ngendaba yamabhasi la okuthiwa azaphiwa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuya vota.
Yebo khona sike sazama ukuxhumana labo ngokucingo kodwa ke siphezulu kokubhala incwadi yokuthi sikubeke formal kungabi into nje ephelela ekukhulunyweni eralini yazi nawe indaba ekhulunywe eralini umuntu angavuka ayiphike kodwa ke sifuna into ezo ibhaliwe sisazobona ukuthi bazo responda njani nanjalo sisazokwenza i follow up uma sisithumele le ncwadi.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini sihlalo webandla lesisic kwele South Africa. Ngolunye udaba luphathelane lezombusazwe, amapholisa eBikita South asevulele ilunga lezanu PF umnumzana Energy Mutoli icala lokuhlasela abasekeli beCCC ngombhobho emhlanganweni wabo wokukhankasela ukhetho abawenzele eBaradzamwa Business Center ngeviki edluleyo. Umtoli yena onqintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente umangalelwe lilunga leCCC umnumzana John Mpanduki yena othi wadubula umbhobho ecitha umhlangano wabo. Untungamile Nkomo Studio 7 uqoqe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawo sezavuma ukuvula idocket kababa uEnergy Mdodi ngeattempted murder efuna ukubulala amabandla eCCC wona esenza icampaign ePeaceful. Ngalokho sikhangele ngamahlo abanzi sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law loko kusithi imithetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity ukuthi ungadala icala wenze okufunayo kodwa umthetho kawenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba uEnergy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengodogarepi uMP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu eseya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualifywa. Sesifuna umthetho sibili usutshengise ngoba izihliwe eziningi zingagcina zifuthe igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yiko ke sithi amapholisa kawalandeli icala leli ngobungcishi engabi le-favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu inalelilanga ngoba kukhona ama-scientists angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobheni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukamutoli kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga ezanu PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba uMthodi wasayina i-code of conduct yezeki eyokuthi kasoze ekhwezele udlame engabanjwa ile cala lodlame uyadisqualifywa. Lokho kwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale ngoba ama-international observers nama African ambassadors awe Africa bala yibo abaphile pressure kuzanu PF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama vote ama elections azaba free and fair ngoba babatshelile abantu bezanu PF bathi ngingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu wena zanu ungawina sizakwala sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokuzathiba igula mkhuba edelokhu ezishaya abantu lakhathesi kunje lokhu ebekwenza sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala leparty ezani ekhulume sobala amabandla wonke akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga sibona ngani kuzasi sincedisa umthodi engadisqualifywa abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama election asilunganga sibona ngani nomhlahlandlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC umthodi yena ubengadophi incingo zakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Iningi lithi bekugodola kakhulu elizweni izolo selokhu umqando waqalisayo njalo ugatsha olucubungula izomkhathi lusanda xwayisa abantu ukuthi bahlale lapho okukhudumala khona ukwenzela ukuthi bengalinyazwa ngumqando lo. Ingcwethi wezomumo womkhathi umnumzana Everson Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Umqando lo uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayele kakhulu yikho ubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyonto ebijayelekile kakhulu. Yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kodwa eSouth Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni ezithile but okwalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga. Kodwa kithi ke ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona i-CD climate change. Kodwa ungaya back into history uzafica ukuthi kuye kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela yikho busizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu kutsho ukuthi likhona. Kodwa nanku-ke because of i-climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama. Kodwa-ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hayi sileminyaka ethile singazijayelanga. Uzakhumbula ukuthi besi-expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga. It was very warm kodwa nanku ngenxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lo moya lomnengi sekuqanda ngamandla. Umqando lowo kuminyaka emlutshwane edlulileyo hayi azange siwubone lowo owakhathesi ophambili.
Uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini?
Lapho ngikhona ke lapha eMalawi in the Southern District izolo lakuthange besingaqwa ngamajesi bekuchisa okukhipha lenhlanzi emazini. Namhla kulapho kuvuke kugubuzele khona kulo moya ungani kuyaqanda kancane. Ngikhuluma nje lakade sanqoba ngajesu langalesi sikhathi kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele engubo ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantwana namhlanje. Uyaqanda
ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthi abavulnerable kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela?
Abanye bethu laba the less privileged sinabantu abahlala esitaladeni sinabantu abampofu phakathi kwethu abangalanje yona ingubo yona ijesi omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akudimalayo okugqoka singabadingela inkuni bawothe abantu laba. Into ekhona yokuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esitaradini emadolobheni bayafa bebulawa yimqando kakanti nabanye abangelazona ingubo bayabulawa ngumqando onje. Izifukulazo futhi ziyafa onkukhu imbuzi you know izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando. So getting a galu with lasses feelings that is one with the center when enclosed and a near Kotumal. For in Kukuzako, Basimba will see Kangum Lim. Sikangelo Makelwan. Poseli chis lane dialong as I funio, Lava Toluutiva Kotumal. Poseling Gugulianum as I tandio, Loitandai, Abatalava Kulio, Ama orphans, child-headed households, the elderly, Mogunjalunj. You know, but tolo kuti bakuti mana ngoba yeye uchayil niabonga.
Lati siabonga. Loge, umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomkhathi, obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseMalawi. Okwa manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni weUS Africa Business Summit kweleBotswana. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla leCCC selilobele iCommission yezokhetho eZEC libuza ukuthi abakubutho bavota njani kunye lamapholisa abavota ngeposo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ya mina ngicela ukuqondisa kakhulu kazi lapha umnumzana uMagalela Mafa ngamanga akhe la akhulume ngomnumzana Samson Mubhemi ukuthi kasobandla le CCC njalo ungumuntu wefaka uyabona ke lawo iwamanga sibili especially wena uyisikhulumeli se CCC so akumelanga ukuthi ubutshela abalaleli izinto ezingamanga mina igama lami ngumuzi Ncube ngilapha eAmerica yime kangingu organizing secretary weprovince yalapha eAmerica MDC ekhokhelwa ngumnumzana uTswankirayi ngesikhathi engakabhubhi and njalo khona phana sebhubhile thina sasuka sabamba iconstitutionalism lo Dr. Khuphe salandela uKhuphe sehlukana khonapho labo Chamisa kudala khona le layikhumbula indaba yakhona so ekusukeni kwethu kuMDCT ngendaba zokuthi uMonzora wayengasalandela iconstitutionalism njengoba likubona kunje so sasuka sonke nini silandela sisiya kuCCC sihamba labo Samson Mubhemi bonke labo Nomvulo Mguni labo Ontando Ndlovu sasibaningi sibili layibona sibili umbonakalisa uDr. Khuphe ele press conference yakhe laphana esithi ukuthi sesisukile kuMDCT sesiku ibandla lapha leCCC so uMbhemi laye wayekhona khona phana wayeza suka njani uDr. Khuphe chief bodyguard wakhe kuMDCT uyabona so into nezebe zikhulunywa nguye sibili uMbhemi bekukhuluma into eziliqiniso sibili ezanzakele konapho koBulawayo ukuthi khona ezinye izinto ezenziwe libandla lethu leCCC kazi zange zihambe ngendlela njengoba besibona abantu abaningi koBulawayo khonapho becomplaina sibili yena uDr. Khuphe wayeceliwe ngomkhulu wakhona ukuthi weCCC ukuthi angene khonaphana eCountry Park suspend izimali sibili yekhankasa khonaphana esechayi groundwork enzima uyabona kwathi dlukudluku labantu beCountry Park bamnominata futhi uDr. Khuphe ukuthi khona bayamfuna ukuthi khona ancintise khonaphana uMthuli Ncube ngoba uMthuli Ncube nguminister of finance and thina sawukhangela lathi ibandla ukuthi kufuneka enye heavyweight enjengo Dr. Khuphe njengoba wayengu deputy prime minister before kuzamele ukuthi adibane lo muntu olesithunzi sibili laye so abantu bamthanda uDr. Khuphe sibili ukuthi khona no nguye okumele ukuthi ncintise kwaphana eCountry Park safaka izimali sibili kwaba le groundwork ezwayo and dukuduku sesibona kaseko sekhichiwe so kasekwazi lathi khonapho kuphela mafa ukuthi uthini ngakho khonoko ngoba into phela ezenzakalayo zenzakala indawo eziningi kakhulu abantu nabo bangena emsakazweni becomplaina uyabo
basakaze Studio 7 sanibonani kanti ubaba lo kuthiwa ngundibali we-EFF Zimbabwe kahle kahle yena elakhe iqembu liyini li-opposition yini oliyikho lokho abantu abahlala bekukhuluma ukuthi amazami project ngoba lwalo baba angaze ngimuze mina enqusela iqembu lakho ukuthi abantu abalivotele njalo i-manifesto yakuyithina angaze ngimuze ngihlala ngimuzwa nje njalo nje defend izana uPF ukuthi elakhe iqembu limeleni luyili opposition kumbe izana uproject kodwa ngendlela engimuzwa ngakhona ungomunye walabo kubizwa kuthiwa ngamazami project ngoba ungathi usebenzele izana ukhona ukutholayo kulo hulumende wezana ngendlela engimuzwa ngakhona ngoba uyiqembu eliphikisayo kodwa angaze muzwe ukuthi uyinxenxa abantu ukuthi kabajoyine elakhe iqembu abadingeka abantu abanjalo njalo futhi ambona ukuthi ungathi uyahlaziya lwani uyabe ezikhulumela kwelakhe isayidi nje ngoba njelo esiyidlaphuzana uphi
Studio 7 linele isiphathe lintambo siyabonga kakhulu ngento elisenzela yona beke-ke endaweni yokuthi abafowethu abakhuluma ngomthwakazi bafowethu umthwakazi singakhuluma ngawo umthwakazi ngoba vele singamandebele siyalufuna utshintsho lapha nezimbabwe ukuthi lube khona kodwa-ke bafowethu umthwakazi yini kahle kahle oyenzileyo umthwakazi ukuze size sibone ukuthi umthwakazi singaze sithi i-3C asitshintsheni iZANU-PF sizame uku-3C siyazama umthwakazi layo ma singayikhulisa siyikhulise ibe libandla elikhulu bese siyozama-ke ukuthi hhayi asizameni-ke bafowethu lapha nansi imthwakazi ngoba manje ma sikhuluma ngemthwakazi kufana nalokuthi nje sikhuluma ngento engekho elifuna ukuthi ilizwe liqunywe laphana ilizwe lezimbabwe lincane kakhulu bafedari ngeke liqunywe lapto engeke yafayezakala leyo maybe angazi ukuthi ngawuphi unyaka thini into esingayifayithela sifayitheleni ukuthi sikhuphe izanu ungaphuma izanu izofa iphele ithi du kusale-ke i-3C layo imthwakazi for now asifayitheleni ukuthi izimbabwe ijintshe siyekele ukube sithi imthwakazi phambili ngemthwakazi siyaphi ngomthwakazi siyaphi ngeloli engelakhanda bafethu siyaphi ngeloli engelakhanda
Studio 7 sanibonani livuka njani labalaleli hayi i-3C isuthi induku ekhethweni izodliwa nangomthwakazi kumakhansela this time ibisidliwa kakhulu ngoba this time i-3C ihambe iyodwa inganayo umthwakazi ekhethweni hayi ephela induku bese ngigqugquzela abantu bakomthwakazi emaraphini sithi hayi isikhathi siyafika madoda sesiseduze magqawe yakithi sekuseduze la esiyakhona ngiyaligqugquzela liyovota livotele ama-MRP livotele amakhanselo e-MRP magqawe ngiyabonga
sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula li-audio ma ingafundwa esiyezwa ukuthi amavoyisi avalela i-GPC ukuthi nayo ikhampeni njenge-ZANU-PF ekugcineni kuyathiwa i-ZANU-PF iwinile kodwa libe liyazibonela manje ukuthi ivalela abanye ukuthi labo bayenze okanti ube bayiyekela la izikhampeni le ma bewine ngeqiniso ngoba kusasa ma sebewinile kungeke kubukeke kube yinto enhle ngoba bebe-robha vele nalabo abachaya abantu behola onjengu cela ukuthi bahloniphe omunye umuntu
Studio 7 linjani nonke baphathi bohlelo linjani nonke balaleli kwe-Studio 7 hayi thina siphilanga ngifuna ukubuza ukuthi kanti labo ntaba kayikhonjwa bachayelana abantu mpela kanti lichayelana abantu lichaya libaphiko gawule bathi abantu kabachaywa kodwa abantu bayachaywa abantu bayachaywa ma beyenza amarali bayachaywa kanti nisabani kude maniki-niki zindala zombili khankasani nani nabo libavumele bakhankase kanti lisabani phela ukuchaya abantu yikuthi liyesaba yikho libachaya lichaya liphika lithi linalichaya imuntu linalibhizi lichaya abantu amaqembu amanye aphikisayo engachaya abantu libagweba ujili kade jele libavalele emajeli linalivalelwa kanti linalinjani linabantu linabontaba kayikhonjwa lini khankasanini likhankase livumele omunye lomunye ekhankase izwe lele lasezimbabwe labunjwa uNkulunkulu asoleni yekelani omunye lomunye akhankase mayewini liwinile maliluzile lilusile why lisabani kanti lichaya abantu linabantu bontaba kayikhonjwa lini lingachaya abantu yona gawulo awu yalo ukuthi abantu bayachaya bona abantu bechaya
salibonani ku-Studio 7 salibonani ku-Studio 7 hhayi siyabonga siyazizwa mpela inkulumo mpela hhayi njengokuya kumavoti soba kithi asiphakameni abantu siyevota mpela siyikhiphizane.
kunini yabusa singakazalo kunini yabusa engakazalo lokho sincindezela badonsela ingubo lapha abalele khona thina kithi ngikwakho ifile awuhambeki lezikolo zifile lamaedi masa ngale thina ngisenseula lapha nesigabeni senseula awedi masa senzile kuye babuya ama-auditeke odite impela kucaca ukuthi imali zesikolo zona kathi ziyangaphi kodwa awusizo lakhona silutholi siyacela mpela sigwe seven lisize kakhulu siyakhala mpela siyizakhamizi ziseula siyakhala ngoedi masa liseula secondary school hhayi sithwele nzima ngawoledi masa sithwele nzima umnika imali ama-uniform yadle imali zabantwana zesikolo hhayi sithwele nzima bakithi lisincedi abasagcina sithatha imithetho siwufaka ezandleni zethu siyabonga sicela usizo sigwe seven kunini ifaka ama-odiyethi engavulwa siyacela mpela sigwe seven lisincedi kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ubikwa esuke emhlanganweni we-NATO ngesiphangiphangi esithi kulomsebenzi omeleleyo ekhaya. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usuke engayanga edilini elivame kuba khona ekugcineni komhlangano lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethe ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
INATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So iUkraine inkinga ukuthi kulempi khona manje leRussia. So ingajoyina iNATO sokuzomela ukuthi amazwe eNATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lapho lokho ngoba babona kungaqala iWorld War 3 ngoba siyazi ukuthi iRussia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe ekhoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine berelease lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Kuzwakale njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele Ukraine ama-cluster bombs kodwa abanye bakhe bangani bayaniphikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats njalo lamanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ukubona njani khonokho.
Ama-cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama-cluster bombs ngoba aduka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-one nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azoduka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb. Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje indaba kudaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO.
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantu atheli bendaba basiyela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yethu thathwe yiRussia njalo futhi baya advance and sibonile laseRussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le Wagner group ekhokelwa nguPrigozhin.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi yecubungula ezombusazwe esithiya ke emaphetheleni kohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. ibandla le-CCC lithi lizakhulumisana lebandla le-EFF lakwele South Africa ngoncedo lwamabhasi azathwala abantu besiyavota ekhaya. Amapolisa eBikita South asevulele ilunga le-ZANU-PF umnumzana Energy Mutoli idokodo lecala lokuhlasela abasekeli be-CCC ngombhobho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidimaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Silazo ezinye ngo-7:30 ntambama.